Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 8 kumpandula 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka councilor we extension
Obe ngumeli wekuwazana edale le parlamente njalo eyisiphathamandla se MDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu kukhweze inani labantu asebedliwe ilumkhuhlane laya kumakhulu amabili alechumi 210. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ababili laba ngabakobulawayo. Ababanjela umkhuhlane izolo njalo bangamakhulu phose amabili 182 okukhuphule inani lasebetholakale belesifo lesi selokhu saqhamukayo laya kunkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amathathu 7298 Inani lasebephephile lalo likhwele ngabantu abangamachumi ayisishiyangalombili lambili 82 laya ku 5455. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha lamachumi amathathu lantathu 1633. Ngumeli wekuwazana edale le parlamente njalo elilunga le MDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Umushayi obelilunga le National Standing Committee yaleli bandla ubhubhe izolo ntambama. Umushayi ubikwa eke waqaleka ngeviki edluleyo. Kumbiko eliwethule enkundleni ye-Twitter, ibandla le-MDC Alliance lithe lidanile kakhulu ngokutshona kwakhe, njalo lithe lilahlekelwe liqhawe ebelisebenza nzima. Sixoxe lomeli we-Southerton edale le-Parlamente laye olilunga le-MDC Alliance, umnumzana Peter Moyo.
Mnumzana, sonke sikhathele ngoba kusethu sile kakhulu ukuthi kathi kuhamba njani. Umuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka councilor we extension uMasunda ngasebenza laye kakhulu engumuntu ozimiseleyo umuntu ongelankhani kungenani ukuthi waye national member kodwa waye ezehlisa esenzela ukuthi umsebenzi uhambe kahle so yikulahlekelwa okukhulu kakhulu
Lingaba lolwazi yini lokuthi udliwe yini ubegula kuhambe njani
Okwakhathesi abantu basaphonga ukukhuluma nje besithi kuthiwa khona uwile uthe sewile wasesukukhanya ukuthi ama-doctors bathi kule cancer njalo wasetshona kodwa ke ha kungaba ngumkhuhlwane bani ngaze ibe yi-cancer i-cancer enjani leyo iphonga ukuthatha umuntu silibele nje kangaka engazange atshengise ukuthi khona uyagula kumbe kunjani hhayi umuntu ozihambelayo nje
umshayi ungamchaza uthi ube ngumuntu onjani ubesebenza njani labantu njengelunga ledale leparlamente njalo belisebenza njani la ekubandla
umshayi ngumuntu kade eziyehlisa kakhulu ngumuntu akadengelandaba lo muntu nxa likhuluma ngumuntu wayelalela ukhuluma lokho okukhulumayo liphendulana kuhle kuhle engumuntu ohlala ezihlekela nje nxa efaka ama-contributions ake kuparliament ngumuntu wayekhuluma into elengqondo ngazo umkhangele ezikhulumela so ngumuntu owaye right kakhulu okuthi siyeza ubuhlungu mnumzana ukuthi kanti kuyini sibili sibili umuntu njengomshayi ukuthi khona athathwe ngendlela enje kusizise ubuhlungu obukhulu kakhulu
umnumzana Peter Moyo ungumeli we Southerton edale leparlamente njalo ulilunga le MDC Alliance sixoxela eseHarare Iqula likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla lilanda ukuze khulumisana labamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni lokuthi kungalungisiswa njani. Umsakazo SABC ubika ukuba amalunga equla leli agoqela iziphathamandla zebandla elibusayo ele ANC umnumzana Tony Yengeni, umnumzana Ace Mahashule lonkosazana Lindiwe Zulu, yena owaphatheka kunkulumo ezathela uhulumende wenkazato phakathi kwezanu PF le-MDC ngo-2009. Iqula leli lizakhulumisana lezanu PF lamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso zikaZulu ngodaba lokwephulwa kwamalungelo okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lezinye inkinga ezigoqela ukubhidlika komnotho ngenjongo yokudinga isisombululo. Kepha uhulumende kaMnangagwa uqina ngokuthi akulahlupho eZimbabwe.
Yebo 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 mthokazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esixoxa khona ngegciwane le-COVID-19 eselibambe abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwezikolo zona ezivulwa ngevikezayo mhla ka-14 Mpandula. Mthokazo omuhle ungakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usechothoze ukubulawa kwesotsha eChivu ngomgqibelo ngabasolwa ababili abadutshulwe ngamapholisa lamasotsha labo bafa ngesonto. Ababili laba babikwa betholakale belemibhobho egoqela emibili ababeyithathele amasotsha lawa ngemva kokuwahlasela. Embikweni awethu leyizolo umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avumele ukuhlaselwa kwabezomvikela. Wengeze wathi abenza ubudlwangudlwangu obunje bazajeziswa kabuhlungu. Isocha elafayo ngumnumzana Lawrence Mupanganyama njalo elalimalayo elilokelela liswe esibhedlela ngumnumzana Peter Shirevo. Amabizo abasolwa wona akakaziwa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Umbiko kaMongameli uyasethusa kakhulu. Yebo naye kwenzakele konke lokho okwenzakeleyo. Kodwa ukuthi uMongameli aphume esesethusela abantu kangaka esesenza enika amasotsha amandla okuthi umuntu ongani uyabasondelela ongathi uyathini dubulani libulale. I think kuzanika ipresidency erongo kakhulu emasotsheni ethu. Sebezaba lamandla ongamelanga babe lawo and bazayihluleka ukuba controller. Akulunganga sibili khona lokho ukuthi ilizwe siliphathe ngendlela enje sikhulula amasotsha ethu ukuthi anytime nje bengacabanga kabadubule and badubulele ukubulala bangadubula ukuthi ngibe kuthwana. So I think umbiko kaMongameli mina ngibona ngani kawuhlali kuhle njengoba ilizwe lingani izinto zimanzonzo zinje kuthi ngawubhulabhulile umlilo wawubamba ngendlela engcono kulaleni ngoba amazwi afanayo futhi akhulunywe ngu-Opa Mtshinguri uminister we-defense. So kunika amasotsha amandla ayesabekayo ukuthi benze izinto ngendlela abacabanga ngayo nje.
Njengomuntu olwela amalungelo oluntu, ubone ngani bese bephelelwe yini abakade bebadinga kumbe bekuleyinye yinye indlela yokubabopha bengabulawa?
Ngazo zonke indlela ezivumayo bekungaba kuhle kakhulu ukuthi nga whether izigangi lezi zibanjwe ziphila. Nxa sibala abantu laba bebephethe ama AK angu-2 akade le 30 rounds zenhlamvu belandwa ngamasotsha amaningi lamapolisi amaningi bebezadubula beze befike kustage sokuthi bazaphelelwa zenhlamvu nxa ukuthi bebesesabile bese bebagombolozela nje bebabambe ngezandla bebathathe bephila baye umedale indaba yabo bayikhulume baphendule sizwisise. Khathesi ungakhala sisisele sile gephu yokuthi kunganithwa ama-serial number embhobho ekhithiweyo ebanjwe abantu laba sebedutshiliwe. La ma-serial number embhobho okuthiwa yathathwa echivu akusahambelani. So kuzasishiya kusile mbuzo ukuthi pho eminye leyi inga laba abantu laba bazathini njengoba sebefile. Bebevele bejongeni bekuyini okubenza ukuthi beze be-athakhana la masotsha bethatha izikhali. So impendulo zonke lezi kazisekho. Abantu laba kumele bebanjwe ngezandla bethoniswa emthethwandaba. Indaba yabizwakala ukuthi bevele besuka ngaphi besenzani besithi bayenzani. Amanye ama-critics atsho ukuthi indlela abantu laba abalimele ngayo abatshawe ngayo kukhomba ukuthi ingxenye bafe sebebanjiwe. Asisela qiniso lakho andiyabona konke khona lokhu. So ngaba babambe bephila ngabayenza into zabalula.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association isikhuthaze uhulumende wakuleli ukuthi akhulumisane loweSouth Africa kuvulwe imingcele ukuze abaphila ngokuthengisa benelise ukuyawoda abakuthengisayo kwele South Africa. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni uthi ukuvalwa kwemingcele ngenxa ye-COVID-19 kufake abaphila ngokuthengisa esimeni esibi. Uthi abanye babo sebaze badla le mali yamabhizimusi.
Sithi uhulumende weZimbabwe sokungathi engavula umngcele sike sabhala incwadi sayihambisa ku-ministry kumbe ugatsha olubonwa ngomnyango wezangaphakathi yabathi i-Home Affairs ne-Cultural Heritage. Sithi uhulumende weZimbabwe kakhangelisise udaba lokuthi umngcele ivulwe ebonisana ndawonye lo hulumende weMzantsi Afrika khonapha ukuthi kube le mzamo yokuthi abantu abathengisayo abasebenzayo bathole ithuba lokuthi bayithenga impahla, kuvulwe izitolo ezilungiselwe ukuthi abantu bathenge baphenduke, njalo futhi kube phiwe imibhangaphetshana ukuthi bechaphe umngcele bayithenga baphenduke, futhi kanjalo belandela iziqhumo zenzo ezibekiweyo inhlanganiso ezempilakahle umhlabeni onke jikelele, i-World Health Organization. Kube lokuthi kusetshenziswane phakathi kwabakhangele ngomnyango wezangaphakathi okuleli lasenzo Africa ukuthi abantu abachapha umngcele bakhangele ukuthi bayalandela iziphumo ezibekwe ukuze bangabhemethekisa umkhuhlane we-COVID-19, ngoba sibonile abantu bephuma lapha ebulenjini begonjezele ngamasotsha akwele Mzantsi Afrika bekhala ngokuthi ukudla kuyadula elizweni, imithi iyadula njalo futhi kwezindawo kayikho, kodwa kungcono baqume bangene iganga bayethenga kwele South Africa. Sibonile omama bezikhulumela ngemlomo yabo besithi bona kungcono baqume begula benjalo, but ke ingozi ukuthi basebengazifaka engozini zokuthi babanjwe iganyavu bathathele impahla kumbe balimale kakhulukazi, futhi bakuphinde kwengeze amathuba omkhuhlane lo memetheke, ngoba nxa bengena kula muntu abakhangelayo bahlolayo ukuthi balayo kumbe balawo.
Ngesikhathi uhulumende egethisa kuziqondiso zokulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane, isezwa esithi abantu abazisebenzayo ababhalisa kuye yibo abazavunyelwa ukuthi babuyele emsebenzini bavule amabhizimusi abo. Yebo, bakhona yini abangamalunga eno asebevulile?
Ye, abanye sebabuyela endaweni zokuthengisela, kodwa ke sisazi ukuthi abathengisayo lapha abathengisela khona abanye kwathiwa basuke bayithengisela kwezinye izindawo ezithize ngoba sokuvala bathengisela khona. Ngokunjalo ke abanye balokhu bemelele ukuthi uhulumende wesabelo avule indawo zokuthengisela lezo azithembisileyo. Sike sizwa kumaviki aphelileyo ukuthi kwavulwa indawo ngicabanga ukuthi ezimbili, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi ngakuyaphanga sabasheshe bavule lezo ndawo abantu basebenze. Yikho ke okunganiki kunzima nxa sikhuluma nje kunje.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ngoyinhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngesicelo salinhlanganiso. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi osanda kususwa esikhundleni sikameya weHarare umnumzana Herbert Gomba labanye abahlanu ekade bengamakhansila asuswe labo sebekweze amaphepha enkantolo bephikisa ukuxotshiswa kwabo ezikhundleni lezi libandla leMDCT. Ugomba labanye bakhe ngabebandla leMDC Alliance. Inkundla yesayithi yona ithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwezakhamizi zeinsiza lenkokheli yakuleyo ndawo phezu kokuvunyelwa kwamaChina ukugebha igolide kumfula uyinsiza lo uMzingwane. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bestudio 7 lonke khona ngapha ngaseMelika? Hayi, thina siyasaphila sincenga enkosini. Hayi, siyezwa sizokuthiwa izikolo sezivuze zivulwe. Ye, izikolo zona zivuze zivulwe ngoba abantwana bona lapha ekhaya sebesenza into ezingabafanelanga, bayabonakala engqondweni, abanye ngabazithwalayo akusaqondakali sibili. Kodwa ke singazi lapho into esesabayo i-COVID-19 ukuthi bazayitreat-a njani ezikolo la. Kunzima lonyaka nendlala, izifuyo ziyaphela. Sazi besithembele ukuthi uNkulunkulu uma engaphangisa linetha izulu lakhe ingcebe kungaphepha okunye kube nganeno. Sizoyala standards enkosini ngoba yiyo yazi. Hayi, ngibulise ke bonke abangaziyo ku-8 ngithi livuka njani liziphathe abantu bakithi. Ikorona iyabulala, singayeyisi.
Ngilingelele njalo ngiyalivukisa kumsakazi lonke. Ngithi inkosi mayibelane. Sincenge nini kuNkulunkulu sivikane la umkhuhlano lalo wecorona. Ngilingelele izihlobo bonke labangane abasezindaweni ezithiyeneyo. Ngilingelele ugogo uMandlela osenyathi. Ngilingelele lo Elise. Ngilingelele lo Melane Ncube ohlala kuvillage folder. Kanye lomntana wakhe uDile.
Kanjani wena Studio 7? Siyabonga inhlelo zenelizenzayo. Mina umbuzo wami yilo engilawo. Kanti bona i-government yeZimbabwe ama-civil servant yodwa abantu abakhona elizweni ngoba khanya yabo abakhangelwayo kuphela.
Hey, kubuhlungu kakhulu ngezigulawuni benxa ikhunywa kanjalo. Umama uthi kumbuza agcwalise ephalamende, kumbuza agcwalisa ngaphi? Babuye ezogcwalisa ebantwini, babuye ezogcwalisa ebantwini. Kanti zukane qalisa khona kwantu wahamba ethumela isipota sihamba sikhuluma sithi curfew, wakhipha amasotsha wonke ezobulala abantu. Namhlanje zakuyagcwalisa khona ephalamende abegcwalisa uba bahambe ngezindawo ngezindawo njengokubekwa kwakhe amasotsha la ahamba ayabeka. Yena nguye ukhomanda wangukhona omkhulu wangukhona naye kabuye kabuye yena ezogcwalisa abantu ekhangene nabantu. Akukhuluma ukuthi nika nabantu ngoba mathambo la agebhayo. Uyabusa amazwi umuntu wakho ukuthi udlala ngabantu lokhu. Abuye ehambe ngezindawo ngezindawo. Kambe ezefika nalapho engikhulumela khona kubonale kutawile emgodi, abantu bagqitshele emgodi, bedutshula begqitshelwa phakathi emgodi ekutawule kosikende. Bane ehambe zonke izindawo zonke lezo kungapheleli ukuthi iphalamende kumbe ngayixolisa, yabe ixolisani iphalamende enkulu kunoku.
Injani balaleli Studio 7, mhlaba wonke eZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, all over the world. Kule nto engihlupha kakhulu la, uyabona umbuso kamnangakho indlela oyenza khona ayisikho. Kathesi indaba le yabelungu, bekufanele ukuthi abelungu babuye bezophiwa umhlaba, benikwe umhlaba mhlawumbe nabantu bendawo zona lezo, njengathi siyimathebeleni ithi okufanele sibe legunya lokuphakamisa umhlabathu. Sibona ukuthi bayasincedisa laphana, kungancediswa ngabi ngoba kulamanye amapulazi ozathola ukuthi uzulu ufuna ukuthi amapulazi lawo inkomo zabo zidle lawo imfuyo zithole amadleko. So kuba ukuthatha umhlaba nje wabuwabo unika lona lalona lalona ayiphawa ngamandla olawo ungupresidenti kumbuza mkuva la wata mehlo kumbe istrategi esinye nje abuya lazo from nowhere. Lokho ayisikho. Thina umhlabathi lona ngowethu, ngowabantwana, ngowabazali, ngowezizukulwane ezizayo. So akufananga nje sibu abuse. La madoda ngendlela ababusa ngakhona umnanka wagwali khulu yakhe, yeah, it's not good. Futhi kule ndaba esasalele emuva yegugulawoni okufanele ilungiswe, especially kithi emaphisa kubokhezi le echelanyemba abantu balimali babulawa kabuhlungu. Umbuso lowu but bengakhohlwa la abadala ukuthi sibayakhula and i-generation ngokuza kwayemuva ma izinto zingalungiswa uzaba luhlupho ngokuya kwesikhathi. Lo Jeni futhi wangujeni ujeni wakhona lo Jeni uLamzulu lo mlungu lo osebhulawayo lo oxhamandisa indeni engaboyenza le nto yakhe okufuna ukugebha amangcwabe kami kabayekele ukuhamba phambili endweni ezizabahlupha kusasa. Asokwabo wayivele ngaphi uma kuthi ulwela amalungelo abantu, wayivele ngaphi uMordekhayi lokhu omtshelanyemba kesi.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELSaudi Arabia seligwebe abantu abayisishiyangalombili ababikwa babulala intatheli zindaba umnumzana Jamal Khashoggi ngo-2018. Abantu laba bazaphika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa kusiya kwengamachumi amabili. Inkantolo yakwaLebhilitane izolo yale ukwamukela isicelo sikamnumzana Julian Assange esokuthi kudluliselwe phambili ukuhluzwa kwesicelo seMelika, yona ethi kumele aboshwe ahanjiswe kulelo lizwe ukuyabhekana lamacala awetheswayo awukuveza lokuchaya imfihlo kahulumende ngaphandle komthetho. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuya kusiba kubi ukufuthelana phakathi kwabasekeli bakamongameli Donald Trump labasekeli bomkhankaso we-Black Lives Matter, wona ochothoza ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe. Lokhu kwenzakala kakhulu nxa elinye icele lithe laba lombuthano kungaba yimihlangano yokukhankasela uTrump kumbe ukutshengisela kwabe-Black Lives Matter. Ngeviki edluleyo kube lodlakela olubi edolobheni leKenosha eWisconsin kulandela ukudutshulwa konsundu umnumzana Jacob Blake yena olokhela liswe esibhedlela. Ngomgqibelo eTexas lakho kulomsekeli kamongameli Trump onqindanelo weBlack Lives Matter kwagcina kungenela amapholisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe ebesikhona kusenzakala lokhu umnumzana Gary Twala Jackson.
Sibonile abantu bezondile kakhulu bafuthelana. Bekuyindlela abasekeli bakamnumzana Donald Trump abenza ngayo. Kuhle ukuthi singabantu sivumelane ukuthi singavumelani. Let us agree to disagree. Angisho nxa singaboni ngeso linye kakusho ukuthi sesiyizitha. Ngakho laba abalandela uTrump bebeqondane labanye abathi hayi umnumzana uTrump thina kasivumelani le ndlela ayenza ngayo kumbe indlela acabanga ngayo, kodwa lokho abazange bakuvuma. Babona kungcono ukuthi kugoqa inqindi bese kutshova isibhakera, okuyinto engalunganga njengoba sibonile laphana imfanekiso yompikitsha ekade khona. Akuzange kwangijabulisa mina, kutsho ukuthi bafuna ukufithizela abantu to impose their understanding kumbe indlela abafila ngayo kwabanye abantu, okuyinto engalunganga. Ingaphi manje democracy khona lapho?
Lo elalimlwela owayebotshiwe owe-Black Lives Matter wagcina ngani?
Okwenzakalayo ngemva kokubothwa komnumzane weBlack Lives Matter sasikhona njengoba lasibona. Akuzange kwasiphatha kahle njalo sakhuluma phambi kwabo, sawabuza lawo amapholisa njengoba labona ukuthi kule ngxabangxoze ekhona, kule ngxabano ekhona lapha abantu bayalwa, wena ufike ubona abantu besilwa njengomphathi mthetho, ubusuthatha umuntu oyedwa ubusumethesa icala lokuthi ngiyoqala sindo. Sawala lokho sathi bakwenza kanjani ngoba bebengekho, indaba bengalaleli ukuthi kwenze njani, kuqale njani. Ngakho kwaqhubeka sabatshela ukuthi silabo ubufakazi bokuthi lo mnumzana akasuye oqala ukujika inqindi noma sebembophile. Kodwa ngemva kwesikhatshana baya bamkhulula lwana umnumzana engumlandeli kaTrump. Sabona sebembiza sebekhuluma ngoba sathi ukuthi kabizwe nxa kubotshwa lo laye kabotshe, kodwa bambiza akazange afakwe izankosi. Sabona bembizela eceleni bakhuluma laye ngokuhlonipha, inhlonipho engazange yanikezwa lo omunye abamfaka izankosi. Kodwa hayi, sajabula simbona esekhululwa ngoba sasikhathazekile ngendlela aphathwa ngayo, kodwa hayi wakhululwa.
Umnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. obe ngumeli wekuwatsa na edale leparlamente njalo eyisiphathamandla se-MDC Alliance unkosikazi Miriam Moshai Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wakwele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni. Kwanele Mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo unguNtungameli Nkumo.